Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 15 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa.
Abantu bachotheke lula ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxothiweyo kumbe abayehlisiweyo ucabinet kapresident Mgabe ngabantu akade bekuhlangothi ngokathi bacatshangela ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Nxabo nabonke bechothekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni sicobungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwakathi ukuthi akulama afidavit abhaliswayo, ama-proof of residence abhaliswayo, but so ama-reserve akungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusabhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa obika wayithwaliswe amagabha avuzayo umongameli Robert Mgabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lengcwethi ecobongula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu oyiCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuqoqayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini lakade bepitcheka ngokuthi uVice President Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikaPresident Mgabe. Ngibone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzani.
Abanye bebesithi umnumzana Mnangagwa kaxotsheki nje lula.
Ngibona okuqakathekileyo naye ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba nguVice President. Abathi kaxotsheki lula balodubo olulodo lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxothiweyo kumbe abayehlisiweyo ku-cabinet kapresident Mgabe ngabantu akade bekuhlangothi ngokathi bacatshangela ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Nxabo nabonke bexotshekile uvice president Mnangagwa engehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afana lezanu PF alomkhokheli one osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxotshekile ula ngupresident Mgabe kuphela.
Kambe yona izanu PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasupporta awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanya ngani ayadabuka phakathi, kodwa udabuka kwakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasupporti ibandla efana lezanu ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyakhela inye ibandla eliqinayo likusuke likhulelele liyane kade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngokudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uVice President Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soluseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba laye ababemsupporta ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba laye abangaphuma laye kodwa besebenzela izanu bethunyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye esebhilithani. Namhlanje kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesisigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesisigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi babhalisa kakhulu because babengahlali isikhathi eside ku-one point plus amathimu angikhona it was a team eyodwa from Chunga usiyafike esinakoma so abantu kababhalisanga abantu kabadatanga isithupha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadala izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele the as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bayakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha.
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisa but ngenxa yokuthi sisegroundini siyatshela abantu siyaba explainela abantu sibachathisele ukuthi kwenziwani kwinokufunakalayo. Okwakathesi kuthiwa kulama after abhaliswayo ama proof of residence abhaliswayo but so ama reserve kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Ngali batshela khona ngali iziphathamandla zikahulumende eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumende.
Siyake sikhulume ngakho eParliament siyake sibatshele ngenxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini okuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo kumiqiniso yini bazabuyela ebantwini kumbe hhayi ngalikukumbila ukuthi bantu bayengi abo bathabukezete esithupha bakathabukezete ama-birth certificate twambula fulumende ambukede babukedelwo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate ngikukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembo bayinke kuyobhalisa tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhalise kwabeni ama affidavit tunokwasikanya tula ama-stamp akukomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okokubhalisikwa kurejistwa muzorejista.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhona le eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla la kuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, eMathebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuziya, leGokwe Gumunyu, eGokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebhusayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevikile ama-elections madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Inhlanganiso yebulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana lo Council wakobulawayo kanye lohulumende ngokuthi abathengisa ezidaladini bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okunenga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phansi sathina nje wazi ukuthi ubulawayo is always clean, so thina sihleza hamba phambili sazama ukuthi sichebisa ama members ethu sachebisa lapho ngoba for the past 2 weeks besi-concertize antinje sibanika ama leaflet i-council lati association lezetara izenzela ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho leziyana abazinika wa ngumunicipal eziphandle kwedolobho abathi abazifuni baya kuvuma lokho.
Ayisikuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezi ndawo like emall ungahamba kulobhengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho kodwa nje abantu ukuthi bese bethatha iadvantage sebengena lezi ndawo ezingayisizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini? Babuyela endaweni zabo?
Problem isilayo ukuthi bezilecotho kukhala eHarare, abasuke eHarare babuya kobulawayo. General abantu bakobulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishe. Manje labantu abathi becotshwe eHarare babone kobulawayo kungavotshwa bahle babuya. Yibade sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le council ngabo?
Yes, khulumisane labo. Yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisa i-approach yokuthi sikhale sibophe abantu kodwa sikhale senisifundise nabantu. Singakhuluma ngabase-Highlanders Club. Sibizi sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi itholele khonapho kwenzela ukuthi ibhubhuse ibhizinisi yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi kayimanga kuhle ngendaba yekheshi le ukuthi nje ama-members ethu amaningi impahla bazithatha phandle so ukuthi sithole i-foreign currency ukuthi yeoda yikho kusithwalisa nzima but zisinegoshetile amabhenki ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona ama-members ethu la akwanisa ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanjenge-ecocashi kodwa sesiyingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku kwi-allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle lathi njenge-organization sinikwe ama-members ethu anikwe i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi nje?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni athi sile meeting lo former finance minister but njengoba sokutshintshile izinto kusho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo muthi ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-eco cash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi e-restock
ngoba abathathi yini i-eco cash lapho kuwodwa khona
endaweni eziningi like ama-market kabafuni ukuthi bathathe i-eco cash kuma-members ethu kucabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuma-government department bayala ukuthi bathathe khonoko so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona baye bakukhangele khonoko nxa kuzasebenzisa i-plastic money bayisebenze ndawo zonke kwenzela ukuthi imember yami ikwanise ukuthi konkona ingadengisa nge-eco cash nxa isiyathenga kumbe ko-DG ama-fruitayo ikwanisa ukuthi yewoda so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cash.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla sebulawayo Upcoming Vendors Association sixoxela ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gift Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla ezidaladeni abaphila eHarare abasebexotshiwe ezidaladeni. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Sabona unjani kudwanya
phi? Ah, thina siyaphila, siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa ezidaladeni?
Lokhu sethengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzifisa impilo ehlangane nabantu. Ungasikhangela-ke ngathi mina amathumi amane kanhlanu 95% yabantu abatsha abalamsebenzi abaningi bakhona basenesitaladeni ungananzelela kulamazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usayeseezimazisa ukuthi uhulumende uselungisa ama-emsebenzi eyi-2.2 sithi khona laba abathengisa-ke ezitaladeni lokhu kwatshengisa ukuphikisana lokungazizizeki kukahulumende mayelana nendaba zemisebenzi njalo kutshengisa futhi-ke ukuswelakala enhliziyo imayelana lokuphila kwabantu ngoba uma abasha bengelala imisebenzi engaphila kanjani ikakhulu labayo abagraduata emayunivesithi abangela imisebenzi okuyi abathiwe imisebenzi yokuthengisa-ke ezitakadeni.
Hayi, ngiyakuzwa-ke ebhotile. Isenzo leso siyathinta na amalungelo abontanga abathengisa ezitaladeni?
Uma sikhangela indaba yamalungelo abantu balawo amalungelo kuleli uma sikhangela ikhonstitu ikakhulu number one ekithi yifridomu ye-movement njalo futhi nanzeleli ukubana-ke inxa i-preamble yekhonstitution isithi wonke umuntu engumzimbabwe lula amalungelo ukuba ngaphi langaphi njalo uvunyelwe ukuthengisa lokuthenga endaweni ayifunayo nale esitshenayo i-freedom of choice. Uma ukhangela-ke mayelana futhi nesimo eselizweni ikakhulu-ke okuthi kwenziwa amapholisi ukuthi abantu ingabe uhulumende ibona kuyinkinga ukukhangela indaba yokuhamba kwezimota landani kepha uma ukhangela-ke indaba yokuthi abantu lalokho osekubiza kulaba abathengisa ezitradeni sokuyiyo le abathi i-gross violating of human rights ukunyathezela abantu amalungelo abo ikakhulu uma sekufakela izindaba ezinjengephetha lokuhlukunyezwa kwabantu abathengisa ezitradeni.
Ubona ngani kulo mehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezitaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka-2005 i-Operation Mrambatshina?
Ye, lokhu sekuyikuripita kahle kahle-ke i-Operation Mrambatshina siphendukile kathesi-ke betageta amazweni nangenxa yokubana sikhangela-ke ukubana kusesikhathini sokuthi sisiya kujeda ku-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana-ke uhulumende sethagidile abantu sevuselele uMrambatshina ngale ndlela yokuqethanisana la mavenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele kuthi ekhangele ukuthi i-informal sector ingakhontribute njani. Kumkhona umelizi ayikhona ukubana kuqethanise labo ngoba uma sikhangela i-economy yeZimbabwe yonke isi-informal akusela abantu asebenza imisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo eyokuthi abantu abathengisayo bengakhontribute njani ekuthithi kuthengi ilizi ayikhona ukuthi bana beze ngathi-ke sebe ngama-enini abantu bentelesizimoto.
Hayi, ngiyabonga Gift, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Olevalelisayo nguMike Hove. Masikibani ngeviki ezayo. Lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe tunamasiwa bethethela malo
wawusezi
ngicina masiko we
tunamasiwa
wawusezi
namhla sixoxa ngesiko sibilela ngazani alikaguquki eZimbabwe isiko lokupheka kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe futhi sike sizwe-ke ubaba esixoxa layo lamhlanje umnumzana Thabani Khumalo ukhona ngaleke kobulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwabaphikeli kanti
siphilile kakhulu Khumalo, singazi abantwana.
Hayi, bayaphila nkosi.
Ye, akutsho-ke sibili siyakwazi ngomdabu ubaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengaphekela kudala. Babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulo mtshado omkhulu kumbe kule mbizi ezinye ezifuna ukutshilwa ngamandla. Kodwa-ke ezindlini phakathi kuhamba njani kulezi suku Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi sekungani amakhosikazi eyiwaba mbambayo ayachapha aya ko-South Africa boBotswana beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezi ezithengiswa emgwaqweni nezizakala kunalowo mazwe bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge. Yikho sosenza ukuthi umkhuba ukusigeleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu yesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekwe lokhu ukuthi amadoda abhekane lokwelusa noma lokukhangela izifuyo zokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwagukuka futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala bengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni. Omama
iofisi labo elikhulu beliyilona leli elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya iziphala namakezi.
Ye.
Kodwa-ke sobe kwaguquka njengoba nje.
Ye, masibona-ke
khuma
ye, masibona-ke khuma nosikhangele sibili nxa ukuthi omama behambile ye obaba bapheka kodwa omama bangaphenduka ngkhaya kambe obaba bayapheka futhi
hhayi bathi banabe ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabobaba ngoba obaba ngabantu ongukhwathisa-ke kungasafuneka sebefake itswayi bafake sokunikwa abantwana kodwa-ke omama bapheka baze bavuvuzele nezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana ngesingisi okufakwa ethebe obaba abaningi abakuzeki lokho
m kodwa asithi-ke umama akuthole upheka ungathi
hhayi abayisebe kwamukela kodwa-ke kakhulu omama basikhangela phecelezi njengama-sasesi abantu abangamashapa noma abangapheki ukudla okuqondileyo njengoba ngishile ukuthi lokhu phecelezi iboyilini amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bayakuvumela nanxanje kubonakala ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abakakuvumi ukuthi obaba baphele ngendlela okukhangelele ngayo lanxasi ababona emahoteleni njengoba uke wakuphinti ukuthi le ndiza ezinkulu bafuna ukuchilachila kodwa bachilachila nje benikwa i-instruction ngabomama
ye kodwa-ke asithi umama okuzalayo akuthole wena uchilachila lapha kambe ngathini angeke athi ukuthi udlisiwe yini
lokho kuvele kuba segcekeni umama angeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphinga vele ziphasele abomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe naye ukuthi vele usule mikhuba ezizizwe engenani labantu besintini kumbe lapho ezimbabwe
siyakuza kakhulu khumalo kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba
hhayi mahlala ezulu ngiyalivalelisa bantu bakamzizikazi siyabonga
ye lami ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngale-ke kobulawayo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube lilale
owawusenziwe
siyabonga Kips ngesizo eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo we-Studio 7
sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje mbiye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangabongiyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kawumncedanga namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbe ungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulonkulunkulu osithandayo leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulaziwe siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe niyakuthanda kodwa kusasa avuke nxa esezithwele sesala kanti lukhona uthando oluvelela kunkulunkulu oluqakathekileyo uLuke chapter ka-3 ivesi ka-22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona unkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela ikanti kulo mjohn chapter 3 verse 16 ethi yona unkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe ibala liyane lithi uthando ngesigriki lithi lona ayi agape kuthi ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye lutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba ngabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela emhlizweni zethu luluthando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu ukuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo kazange aqalise athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kumbe uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala nxa sibala ngale ncwadini zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane kumbe asomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu kumbe asobandla likaNkulunkulu luthando ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulaba abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo because bona abantu behamba endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo uNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lwakhe luthile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu layo njalo
kuyiphethe mfundisi
isiyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamkele uthando lukajesu namhlanje yathandaza igama likajesu ukuba ngabe ujesu engakugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha uyujesu impilo ephuphumayo ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukajesu amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ongontungamilinkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
ya hamba intombi yami
ya hamba ya hamba Nasana ngidumela yahamba yahamba Nasana ngidumela
ikalela
lela abantu
bayo sala luba
yo sala luba
ikalela mina
kalelingane za ziyothi mama kuba
yahamba
yahamba
yahamba intombi
nasala ngidumela
yahamba intombi
yahamba
intombi
nasala ngidumela
ikhalela bo
khalela abantu abayo
ayosala luba
ayosala luba
ikhalela ingane
Siyothi mama kuba
yahamba bo
yahamba
bo
yahamba
intombi
nasana ngithi
ukulinywa ngumlomo
lo ngumculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwa ngabe sifazana abasemaphandleni lamuhla ngelanga le International Day of the Rural Woman ukuthi lilanga lokunanza amalungelo enu Singakehlukani ngesikhangele ebezihamba phambili. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku kungqabanqoza eqhubeka kubandla leZANU-PF. Sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 2024650318 abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngise Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.